Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge leli thuba ngibonge uTano Nogawande obisipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-27 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi abantu akumelanga baphaphatheke ngokudilika kwedola leZimbabwe kanye lokukhwela kwentengo yezinto mahlayana okwenzakala lezinsuku.
Kulusizi ukubana umsekeli kamongameli ekhulume kanjalo, ngoba into zonke uma ziqansile kutsho ukuthi impilo yabantu ubunzima buyanda.
UZulu uthi impilo isibusiba lukhuni ngamandla ngoba intengo isikhuphuka mahlayana nsuku zonke.
Into ekhona ukuthi into enjengokudla kwesinye isikhathi ungagcina ukwazile ukuyithenga, kodwa uzagcina ukukhatha ezinye izinto. Yikho kuthola ukuthi khona abantwana abezikolo abaningi okufuze ngabafunda abanye abasafundi sebezihlale.
Abalwa impi enkululeko eMadlambuzi bathi bahlukunyezwa ngabanye babo abakubandla elibusayo elezanu PF asebefuna ukubasusa endaweni abazinikwa nguhulumende eMadlambuzi.
Laba abazithi bangama overseers bahamba besifisela abantu ukuthi kungazeli zaphende ngazeli zaphende sizalibona, but abantu bazimisele, abantu bakudiniwe ngento enzakala elizweni lakho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi abantu akumelanga baphaphatheke ngokudilika kwedola leZimbabwe kanye lokukhwela kwentengo yempahla mahlayana, ngoba lokhu akutsho ukuthi umhlaba usudilika. UChiwenga wethule amazwi la emhlanganweni wezamabhizimusi oqhutshelwe eZimbabwe International Trade Fair izolo. UChiwenga wethule amazwi la ngesikhathi inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association INACORA isithi ukukhuphuka kwentengo yezinto okuqale ngomvulo sokuthiye uZulu weZimbabwe esidla luklubhu. Emkambo wensitha idola leMelika elilodwa lithengwa ngamadola eZimbabwe aphakathi kwenkulungwane eyodwa elamakhulu ayisitshiyagalombili 1800 kusiya kunkulungwane ezimbili i-$2000. Izinto ezikhwelileyo zigoqela isinkwa, sona esikhwele sisuka ku-$1200 Zimbabwe dollars saya ku-$1430. Okunye okukhwelileyo kugoqela impuphu, amafutha okupheka lokunye okuthiyetshiyeneyo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele esiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulusizi ukubana umsekeli kamongameli ekhulume kanjalo, ngoba into zonke uma ziqansile kutsho ukuthi impilo yabantu ubunzima buyanda. So okwanda kobunzima kwabantu uzakhangela ukuthi yonke into iyaqansa, iholo labantu liyabe lingaqansanga, imali yethu ilahlekelwa yisisini, abantu bayagula baphila ngamaphilisi abe seqansile engaseneliseki, indlela ababulele ngayo ilizwe inike abantu imkhuhlane.
Uthi uChiwenga abantu kakumelanga baphaphatheke bethuke angani umhlaba usudilika ngenxa yokuzamazama komnotho kumbe ngenxa yokukhwela kwentengo yezinto, ngoba uthi yena uhulumende wakhe uphezu kwalo lolu daba njalo yizavumuzane nje ezidlulayo. Uthini ngamazwi anjalo?
Kanti abantu abazahlala besitshela ngokuthi singethuki, siso abantu ba lahlekelwe izimali ngombuso kaMgabelo Gono imali zacatha nje emabhanki ayekhona so kuba nzima ukuthi namhlanje ovuko sithi abantu bengethuki abantu kufanele bethuke ngoba akulanto ebonisayo ukuthi kukhona abazakwenza okuzathuthukisa okuzatshintsha impilo zabantu siyamkhumbula umthuli wathi ngena wakubeka kwacaca ukuthi vele ibhondi lethu yona le imali esilayo siyomali kodwa ngenxa yokuthi umuso ungene phakathi kulendlela oyenziwa ukuthi ubone ngayo izinto wacabuka sesithi imali sesile surplus isaplasi yangukhona iyabe isaziyo izusizwa yibo kodwa ebantwini impilo yaba nzima inzima and izikolo ziyavula kungasokongaki into ziyabe zikhwelile abantu balahlekelwe imisebenzi so vele akulanto engenza sibe lethemba kulokhu akukhulumayo lokuthi balendlela yokukufiksa asiyiboni ngoba ngabantu esesiphile ngayo ngaphansi kombuso wabo okweminyaka over 43 so akulanto asebeke bayikhuluma yenzakala especially ekuthuthukiseni impilo zabantu.
Alo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibheju likaZulu. Lokhe sikudaba lunye uZulu uthi impilo isibulukhuni kakhulu ngoba intengo ikhuphuka mahlayana nsuku zonke. Sixoxe lo mzali umnumzana Ndodana Sibanda wedolobho lePlumtree.
Ngabe kuthiwa kuyenzakala ngabe kuthiwa khonkhona amashopu wonawo ayiwona athengisa amarandi abantu labo behola amarandi bahola amayusa behola amayusa kodwa manje ukuthi uhulumende layo kayila sifiso sokuthi abantu bephile ayila sifiso sokuthi abantu bebe ngabantu abathenga njalo bephile impilo engcono so iyayekela kuphela and uyathola ukuthi i-society si-divided abantu kulabahola ngamarandi kulabahola ngamayusa kulabahola so ngamabond so khona kuhlala kuyabulala kakhulu vele kwenza impilo ibe nzima kakhulu ubuhlungu hayi into khona njengokutshontshwa lokhu kwemali lokhu bakithi abantu laba kufuze ukuthi ngaba yaboshwa kuze ucake ukuthi uhamba njani abantu labafuze ngaba yaboshwa bona abantu abase-airport u-security officer lona wazwakale khuluma wonke kuze u-Ubert Angels laika kafrizele imali wonke kwanabo Passion Java bonke ababoshwe laba abantu bebonakala beboshiwe kuze kukhanye ukuthi khonakhona siyangaphi njalo senzani ngaphandle kwalokho vele akulamuntu ongabaxolela abantu abantu ngoba siyakubona ukuthi bona bayekela zonke izinto abakhuluma anto bona ngathi sibathule zwiya asozulu bekhuluma abantu abayikhuluma ngelokuze ngegold mafia angathi bekhuluma khuluma into ezingazwakaliyo ungazwakaliyo thuthala wonto lokhu umuntu kazwakali lapha bababambile straight bababambile amaphenti ephansi so avele abala ngenye indlela abangayitsho bangamasela hayi akwenziwe iplani baboshelwa abantu thina sifuna ukuthi sibone bewotshiwe kuphela bebethathelwe lezi zinto lezi uze ucaca ukuthi imali le iyathathwa sesisengiwe kakhulu ilizwe lesilisengiwe kakhulu asalingai selalutho ngabantu abalutshwane kulokuthi kanti abantu abaningi bayahlupheka abantu abaningi bayahlupheka hayi bofuze beboshwe sibili abantu ngokubona kwami hayi kulobunzima obukhulu apha ezweni leZimbabwe ngaphandle kokuthi kuze kulungiswa ngathi kuzahamba njani ngoba singaqeda enye i-10 years nje so kusho ukuthi vele ilizwe leli lizwe abantu ama-destitute kuphela ama-destitute
manje ungasitshela ukuthi intengo isihamba njani asithi thina abantu bayenelisa na njalo nxa bengela bayenzani abantu baphila njani
okwenzakala kulokunzima ukuthize into yokhola ukuthi into enjengokudla kwesinye isikhathi ungagcina ukwanzile ukuyithenga ngokufosezela ngokufuna ufosezela kodwa uzagcina ukhathe ezinye izinto yikho uthola ukuthi khona abantwana abezikolo abaningi ofuze ngabafunda abanye abasafundi sebezihlali because uzafundisa njalo umntwana wena uthi sokola uthole imali empuphu kunje so sithwele nzima ukuthi khona even i-school fees ukwazi ukubhadala examination fee ungananzelela ukuthi khona even ama-examination fee njalo khona edure njalo bayalikhisa ngeboma ama-examination ufice kuthiwa abantwana bafeyilile bonke last year sibe la problem abantwana bafeyila bonke ngobuningi befeyiliswa ngeboma besenziwa ngeboma ukuthi izimseki bayathengisa amaphepha bayathengisa amaphepha lako kusho ukuthi bayalamba kwale zimseki bayathengisa amaphepha so amaphepha ese-leaker futhi so abantu vele into ezinjengezikolo bacela beyekela begijimisa ukuthi ngithole imali yempuphu kuphela ngidle ngoba kunzima ukuthi le mali eholo lakhona uhola amabhondi akhona athengisa
ngi lutho unxa ufika lapha nosiphathele emva kuba kujintshela ngenye imali ephansi kakhulu every time nxa uholwa vele ba ama data ukuholwa bengavele bebe kwathi kulo 15 lo 30 lapho bahle bekhweze khona ngabo imali lezi zikhwele ziye phezulu uthi nxa usiyadinga irand usiyadinga iUS dollar ufika ukuthi iphezulu ungayenziyo so impilo yakho vele iba nzima kakhulu so akulo kunzima abantu bacela bedropha ezinye izinto ezifuze ezenzakale ezinye ezikolo wathi wathi kuyacela ukukhansila lokhu ngoba I want lokhu kuyilajari ufundisa umntwana kuyaba yilajari.
Hello ke ngumnumzana Ndodana Sibanda umzali obekhuluma icingweni le studio 7 esePlumtree.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkulu,
asambeni madoda siyovota.
Abalwa impi yenkululeko emadlambuzi esigabeni seMathebeleland South bathi bahlukunyezwa ngabanye babo abakubandla elibusayo elezanu PF asebefuna ukubasusa endaweni abazinikwa ngohulumende emadlambuzi kuthathwa umhlabathi wabamhlophe. Lokhu kwenzakala ngesikhathi eZimbabwe lilungiselela ukhetho olukhulu oluzenziwa kulona lo umnyaka. UEzra Chisas Banda weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo esePlumtree.
Lokhu kuchazwe ngabalandeli baleli bandla emhlanganweni omkhulu wokukhakasela ukhetho oluzayo. Umkhokheli bandla lezaphu uMnumzana Sibongelezwe Nkomo uthi bathwele nzima abakubandla lakhe.
Laba abazithi bangama-overseers bahamba besifisela abantu ukuthi bengajoyina izaphu yemileyo bengajoyina izaphu yemileyo sizalibona but abantu bazimisele abantu badiniwe ngento enzakala elizweni lakhe basidinga indawo enkulu ukuthi hayi bayasithusela kodwa hayi sizimisele.
UMnumzana Dikwa Dube omunye wabalwa impi yenkululeko uthi abanye bakhe abakubandla lezanu PF bazama ukumbamba ngamandla angene kubandla lezano PF
kasi kufisi ukuthi kona kube lokuvota okwamasteli sifuna ukuvota okuqondileyo ngoba umbuso wezaphu yiwo oyiwo endaweni yethu bathi kona kubhalwa ngamasteli bahamba bethatha izithupha zabantu bekubhalisa ngenkani.
Amazwi kaDube agcizelwa ngomunye njalo walwela inkululeko uMnumzana Nhlanganiso Ndlovu othi ngeke athiye izaphu.
So ngokunjalo nje kuyasihlukumeza okuyindaba kwabolokwana bathi fanele singene kuzanu PF kodwa kasitafuni mina angisabi kodwa angiseyi kuya khona mina sengiqina eqembini lethu elikamdala uNkomo.
Umfelokazi uCynthia Khuphe uthi kaholi ukudla ngoba kuthiwa umlandeli wezaphu.
Hayi mina ngagcina ekugcineni ukuya kwempuphu liyana kwathiwa impuphu ngeyabantu bezanu nje kuphela. So bahamba ngokuningi babo bahola leyo mpuphu bathi nabanye asibange sihambe. Konjengami vele bahle bathi ngingatshelwa ngoba ngiyazi ukuthi ngiwezaphu. Phakathi lapho engihlala khona vele yini ngedumuntu wezaphu.
Unkosazana Janet Ncube omunye wathola umhlaba ngesikhathi sokuhlaliswa kutsha kwabantu emapulazini uthi indlala isimthwalo senzima.
Asisakoli abantu abaningi asikoli babhala bakhipha bonke laba abanye abantu ababazi ukufika bakho epathini yabo. Kulakunyabenzela kakhulu kwabakhulileyo ngoba abanye ugogo abakwanisi ukuthi bangazincedi. Sasikhalela impimbi labo bangathola okuncangabana bezincedisi manje njengoko betshiywa phandle khonapho bengala abantu ababasapotayo kuba nzima.
Umsekeli ngaphathi ntambo wezamakhakhasi ye-intanethi njalo engummeli walesi sigaba edalela ephalamende uMnumzana Dingumuzi Phuthi uthi ngamangala uhlaza tshoko okhunywa ngabasekeli bezaphu.
Ngithanda ukukubeka kube sobala ukuthi ngamangala wona lawo ngoba sibazi abantu bakithi bengabantu abahlezi kuhle bonke ngokuthula. Uhulumende weZimbabwe kunye lebandla lezanu PF ukukhokhelwa ngumbono kababa upresident u-Emmerson Ndambuzo Mnangagwa olokuthi wonke umuntu kaphathwe ngokufana nayo lawa ngokulinganiswa. Wonke umuntu ngendlela engazi khona uyathola umumbu, uyathola wonke ama-inputs aphathelane lokulima, uyathola konke okuphathelane lokufuya. Inhlelo zonke zikahulumende nxa zisiza zilanda uZulu weZimbabwe, zilanda umuntu wonke.
Amapholisa kulindawo athi akuna muntu okwamangala ngokuhlukunyezwa ngezombusazwe. Kukanti emhlanganweni lo umkhokheli wezaphu uNkomo utshele abalandeli baleli bandla ukuthi bengavumi ukwethuselwa ngabalandeli bezanu PF. UNkomo uphinde wathi kumele balungiselele ukhetho olukhulu olukhalele ukwenziwa kuphele kukantulikazi kumbe ekuqaleni kukancwabakazi. Ngiyimela Studio 7 emadlambuzi ePlumtree igama lami uEzra Chisas Banda.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkulu.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sivela ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo.
It's a paper.
iphephandaba lezimlife.com lilodaba lokuthi akula ngitsho lo yedwa oweZimbabwe ohlala kwele South Africa olepermit esizaphela umsebenzi ocele uncedo kuhulumende weZimbabwe. Leli phephandaba lithi inengi lisalinde ukuthi amapermit la aqale aphele umsebenzi. Iphephandaba leNews Daily lilodaba lokuthi iziphathamandla zehofisi kamongameli welizwe u-Auxilium Nangagwa zivimbe uZulu obefuna ukuthatha imfanekiso kamongameli edolobheni leBeitbridge ngolwesibili. Intatheli izindaba ezingayisizo zemisakazo lamaphephandaba kahulumende lazo sivinjiwe ukuthatha imfanekiso kankosikazi Auxilium Nangagwa. Okwamanje balaleli, sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, linjani basakazi, njani? Siyabonga izindaba elisinikeza izindaba ezingakhethi hlangothi. Siyakholisana ukuthi ngaqhubeka ukuthi ibambe kanjalo. Ngidinge impawule lami lapha ngiyazo ezombangazi. Into eyenzakalayo njengomthakazi, siyabona kuyenzakala amabhadi akhona. Abantu bayavota ngokuthanda kwabo, bayasapota ngokuthanda kwabo. Kodwa into engiyitshoyo mhlawumbe ibona kwa, singayenza yonke lento esifuna nayo mhlambe ngezifiso zethu, kodwa kufanele sibe kwazi singabathakwazi siphila asithandeki. Noma singavotela wonke amacembu la akhona, especially aseMpumalanga lawa, singavotela izani, singavotela i-CCC, kodwa kufanele sibe kwazi ukuthi sonke isikhathi sabe siyi-second priority. Sonke isikhathi is either i-CCC or izani ebusayo, umuntu kamthwakazi sonke isikhathi i-second priority. Engizama ukukutsho lapha ukuthi asivule namehlo sibone singenza njani ukuthi ngelilanga lathi siyisifake ku-first gas, ngoba sisahlala siyi-second gas sonke isikhathi. So angitsho ukuthi mhlawumbe ngithi umuntu kavotele ini, kodwa asivulela amehlo lathi sike sizamele ukuzithuthukisa siyisigaba seMathebeleland, singahlali singayi-second priority ngazo zonke isikhathi. Kuyozokube nini kanti?
Mavuka Longtemu Studio 7. Ya, ngizwe undoda lo othi Boom Shebelele. Angazi ukuthi Boom Shebelele umnceda ngani. Njalo ukhuluma ngephandle vele ngala support, ngakhuluma ngezaphu thalo senganjalo. Asidlali lapha baba, lapha sisiriya. Izaphu vele yadilizwa ngukoma iseko tshiyana lathi. Iniphathe esikhangele i-CCC lezani yamaphathe angadlala i-support. Lokho kwenye lokakula support. Fikela baba uzodlala, uzothi Boom Shebelele, uzosihlabele abasakhulayo. Kuncedi konke lo, awuna umuntu okhulayo ongasapoti izaphu. Bake landi nje ngxeke uyaholisa izikipa nani lamahlewu njengoba ninganamali nje abaningani vele. Izaphu baba kwaphela lokho tshiyana usibangela umsindo. Akwela muntu ematopo mnambele ematopo, akwela muntu ematopo angavotela idoti. Izaphu vela nguvalwa lokuyazi kophathi. Tshiyana nako ulandele unkomo ngawafuna unkomo. Wena ngumuntu omdala wabaleka ususe egoli ususithi abantwana bebehambe emaralini. Izaphu kuyabanceda ngani? Akula ncedo nje. Yazo sikhangela abafana abancane, omqondisi obona bochamisa lina ngaliyazenela umqondisi kuphela. Izaphu imana ngobizaphu vela kuyamuntu yabulandela ingcekeza
esindaba. Asiyizwa ama opposition parties ayaqala ukubhekana abakhuluma lokhu bekhuluma. Kanti why singamsiza no PF Soli? Why singakhulumi ilizwi? Ngoba udubo lwethu lithi sihlasela sonke. Kanti asikuboni yini okuyinto okuyimbali? Imbangela ebulala izwi lethu lithi sihlasela. Why singahlabeli izwi lethu? Sonke sithi sikhipha izano kugcilungise izwi. Lokhu ukuthi kona kuzwa ukuthi isisi yenza lokhu, izaphu yenza lokhu, izaphu ayikazibuzi, isisi ayikazibuzi, MRP ayikazibuzi. Asikhuphe umkhuhlane izana usuqeda abantu elizwe, umkhuhlane usubulele ilizwe phela laphela elizwe. Sise kusuphikeni nje ngayo izizwe thina asibambaneni. Loko ukuthi amaphathizi ubani uthini ubani uthini ezihlungu saselezana uPF evalela phana, ayikho into esingalungisa. Lobani lobani ngekabuzi, even noma ungazwenza akula into ongayilungisa izizwe. Thina asikhupheni lo mkhuhlane lo oyosicwenza amazwe osihlukumezayo izizwe. Ungaphuma izana uPF into elizwe, abantwana bezimbabwe bazolala bethula ubuthongothi. Lokho kwamanje kusaselamasela la, asikhupheni amasela la ahlale robha abantu ngokudla. Lapha kwama kona mahamba kampena ngokuthi kambe abantu bazaholela kuze kube nini abantu bengena imali abantu besuphepha ende bakwazi kamhlophe ukuthi abantu bayasiphepha abantu bathole izinto ngasho ke baroba abantu kambe abantu bahlala beroba abantu ngokudla suku zonke kuze kube nini abantu berojo beqamba amanga
studio 7 studio 7 sanibonani kambe labalandeli bakho ngivele ngisekele leya ndoda ikhona enye indoda yake yaphakamisa iphuzu lokuthi ngelinye ilanga cela nini studio 7 lisitshele indaba ezenzakala ngaseRussia hayi lezi ezenzakala ngaseAmerica asiyabe America selingasitshela lobanje amanqaphunqaphu kodwa thina kakhulu sifuna ukwazi ngeRussia lokhu kwenzakala eRussia and iRussia sihamba layo sithi viva Russia viva 2023 futhi siyovotela amakhansila lama MPs ethu kweMRP viva MRP viva viva Russia viva viva MRP viva
sengibingelele enkundleni elinjani lonke basakazi themba lapho likhona liphilile hayi ngeke ngithi limukise abantu bakithi abathanda iqinisa labathanda ukungasetshenziswa bantu bakithi mina ngicabanga ukuthi khona asiyekeleni ukuvumela ukuthi osopolitiki bedlale ngathi osopolitiki isikhathi esiningi lapho elizweni lakithi bahlala bekhomba le emazweni asewest ukuthi yibo abayenza izinto zingahambi kahle emazweni aseAfrika mina ngokubona kwami akulona iqinisa lelo kambe uma singabheka manje elizweni lakithi ngendlela abantu abahlukuluzwa ngakhona on the ground kambe abantu labana bahlukuluzwa iAmerica yini kambe elizweni lakithi bakhona yini oseke wabona umlungu emile etshone etshana labantu emgwaqweni amapolice emile emgwaqweni etshone ehlukuluza abantu efuna izimali ebantwini ethathela abantu izimali kambe lokho singakubiza sithi iAmerica esihlukuluzayo ngibona ingathi abantu bakithi isikhathi sokuthi singadlalwa ngosopolitiki ngoba kukhona igama elinye lalihlala likhulunywa lapho
yaye nampela soze ngibe mude ngizokhuluma nje ngalabo abantu abathi ye umqondo naye wathi umqondi umqondizo kasileshona umqondizo lindebele lasemadopho siyakwazi lapho hlela qondisi lathi esinye singabakomoya yasisomashona lampi ukugcwela abantu bakomoya utsholotsho ukugcwela abantu bakomoya ematopo bakugcwela abantu bakomoya uyaziwe ngapi emathebuleni ngoba vele bakula abantu bakomoya laphana umzilikazi wabathola ngaphi laphana bahle bahla bonke bajonana bakhulumisa indebele so ngamandebele labana abantu kade vele bona abantu abasula umqondisi kade bona sebenzeni vele yinto into esebeyenzele abantu besindebeleni ngobundebele babo ngibona into esebeyenzile yini bengangitshela nje iwani umqondisi uzama ukuvula abantu ingqondo ubonisa abantu ukuthi lapha lizojiwa ibona sebezokukhuluma kuzogxeka umqondisi kathi sigolide kuyathaphuzwa abantu bathaphuzwa omnakaga labantu babo labafazi babo into abayibhizi ngakubhizi besihlola umqondisi kuphela kathi igoldini elitshotsha phambi kwenina liwomisa imlomo iwayi lingavuli mngalo lokho lizosolwa ngumqondisi ukuthi ye umqondisi yasilo ndebele solani nabanye abantu abatshotsha igoldini lina liwomisa imlomo athi abantu babe nabasebenzi baqhathile ngodwa abantu basemashona leli lokho lizosolwa umqondisi ye umqondisi lishona hayi zabantu kuziqoqa mani mani hawu hawu kuthi lapho siyakhona mani umqondisi zama uzokhulula abantu nayethi libhizi ngokuthi umchotoza kuphela hayi hayi zama ukuba abantu mani abantu besishona sozibe zothotozana mina bodwa kodwa thina abantu besindebeleni siyachotozana siyathengisana umuntu zama usizivula mayethi ukuthi sikhululeke nathi sabantu besindebeleni sonke nje hayi bantu bakithi
salibonani basakazi bestudio 7 yalibingelela mbingelela labalandeli be-3C ngithi khangasani ngamandla ilokhu ukuthi kuthiwa ye-3C ayilabantu i-3C ayilama-structures this abantu baregistile abantu bafuna ukuvota and abantu bakwazi ukuthi 5 years leizane busa into yonke izowonakala amapholisa kathesi abantu bayakhala batyontshelwa izifuyo abantu bayatshaywa amapholisa kathi ayenza umsebenzi ngoba sedizwa amapholisa sokusebenza imali kabaholi izane ithatha imali ithenge lokhu ukuthi akwahla izimoto ukuthi behambe bekhampena bechaya abantu ukuze bevotele izane so khonokuyana kumele abantu bebone ukuthi nxa isibethusela bengene kuzane upf kodwa ebhokisini umuntu ekhipha izane upf funkhipha izane upf this year sizondile lokho kakuthi akwasho ukuthi ewanke bese sithi uridza ngawini uridza kawini ewanke uyakwazi lihlezi limfaka each and every time nxa kuvota uridza uhlezi edliwa more than 30,000 abantu la iyakwazi futhi this year ukuthi ewanke kawini so wena uyakusithi uyawina ngabekela ukutshona urobha abantu kabasayifuna izane upf bakhathele lalaba abantu abahlala besola umafa bethi umafa wakhuluma kube ngomqondisi lina ngaliyadingela umqondisi isikhulumeli ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukumhlonipha umqondisi nxa yena efuna ukuhlonishwa ngabantu kahlonipha abantu umqondisi nguye aqala ukuthuka umafa so umafa kasosigodi okuthiwa kumele aqakezele umqondisi ningaze lisende ama-odien likhulume lithi umafa urong umafa wamtshela and liqiniso yikho libona ubhudilwana owakhuluma ngokuthi i-MRP stokfela sikamqondisi umqondisi udla imali kanti zange limphendule ngoba lesaba esithi wachiye omangulube la esaba ukuthi uzolitshela iindaba zenu lakuqinela umagalila liyekelanini ukuqinela umagalila umagalila watshela umqondisi iqiniso and liqinise lingadini irula futhi liyafuna kalifuni wamtshela
alawo ke yabe ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 0826500318. Siyacela abalaleli imlayezo yenu ibe mfitshane. Siyabonga kulabo abayenza ibe phansi kwe 2 minutes. Siyabonga. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden wazise ngolwesibili ukuba mpela uzancintisa kukhetho oluzayo, lanxa bekhona abakhononayo abebandla lakhe abathi yena usekhulile kumele achiye. UBiden oleminyaka yokuzalwa ngamachumi ayi-92 i-80. UBiden wethule umbiko wevideo ngolwesibili esazisa ukuthi uzaqhubekela phambili lathi yimpi yensika yemelika afuna ukuyiqedisa ngoba wayiqala. Umbiko wevideo lo ubutshengisa imfanekiso yabalandeli baka Mnumzana Donald Trump owake waba owaye ngumongameli welizwe abangena ngamandla esigodlweni se-White House nyakenye befuna ukugenqula impumela yokhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina kande angilahlupho lo Biden. UBiden angasala inomini ye-Democratic Party. Uzawina because uvele ifakwe khona phana ngama-Democrats kafakwanga ngama-Republican. Njalo loba kungasuye uTrump sekulezinto eziningi-ningi ezi ama-Republicans abaziletayo abazifunayo ezingafunwa ngabantu baseMelika. Ngoba labo abantu abafuna ukuncintisana ngalo Trump labo abangaze bawini bachiye nengaphi lo Trump akula bafanana bazabe bekhuluma izinto ezifananayo abazenzayo abazifisayo izinto ezingafunwa ngabantu. UBiden kasoze aluze i-election. Bakhona abantu ama-independence lama-Republicans amanye ayevele engafuni izinto ezazimelwe nguTrump ngesikhathi uTrump lo Biden berana. So abantu bonke lapha abafuna ukulandela uTrump ngenxa yokuthi bafuna ukuwina bazanelisa ukukhipha ugcina inani lama-Republicans ona lawa amalutshwane afuna izinto zokudlwangudlwanga esifana nalezinto ezifunwa nguTrump, ngoba kuzakuba nzima kathesi ukuthi nxa usiyarana umRepublican uzame ukuthi uzikhuphe kuTrump kumbe uzikhuphe ezintweni ezifunwa ngabo-DeSantis kumbe uzikhuphe kwizinto ezifunwa ngabo-Pence ababevele bezenza. Sonezo zikuphika i-election lokusupport uTrump ezintweni azenzayo uzazikhupha njani? Ngoba ungazikhupha umRepublican abantu laba abavumelana noTrump kathesi abasoze bavotele. Mbona ngani mina angilahlupho kangako ngokurana kukaBiden because uBiden uyaberana on a different ticket and etshengisa izinto zakhe azenzileyo engupresident. Ubudala siyabubona ye ukuthi yikho abantu abafuna ukusebenzisa, kodwa ngibona ukuthi ama-Democrats bangalahla inomini yawo ngenxa ye-age. Hayi, mina ngimanga ukuthi mbona ngani uBiden angawina futhi.
Alo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ohlaziya izombusazwe.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abakwethu, isikhathi kasisavumi uba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uthi akumelanga abantu baphaphatheke ngokudilika kwedola leZimbabwe kanye lokukhwela kwentengo yezinto mahlayana. uZulu uthi impilo isisiba lukhuni ngamandla ngonxa yentengo esikhuphuka amahlayana zuku zonke. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.